Lamle lan tuan tui,
Lamle,
Lamle lan tuan tui,
Lamle,
Lamle lan shui shui,
Lamle lan nampa la furimbuna.
Izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi zikhala ndawonye lozulu weManicaland owelwe yingozi yezulu lesiphepho lona elibulale amakhulu abantu lakhukhula le mizi latshiya inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Izulu lesiphepho leli ucyclone Idai likhukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kukarhulumente libulela abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu 259 kodwa inani leli likhangelelwe ukukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshelwe lithebethebe abangakatholakali. Unkosikazi Juliet Ntluwani ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela urhulumente aphathe ngayo le ngozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ibekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo.
Akula preparedness ekhona elizweni khonoko njengabantu base bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisefu uma safety places vela wakho aka-identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafaka nxa ungaqhamuka ama-cyclone anje kuyazakala ukuthi kuhlele izinto eziningi emanzini abantu sebeyanathi idoti imiyane amalaria okholera abazakuba khona. Asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapho ukuthi abantu baphaniselwe.
UMantwane uthalubana isiphepho lesi sitshaye eMathebeleland besizaqothula yonke into ngoba kuvele kungela ntuthuko kulesi sigaba.
Imigwaqo yethu ngayiphelile ngikhangela amabriji, amabriji vele adala ukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year amabriji amaningi asale elimele alokhu elimele lanamhla. Ngake kubuye umonakalo onje angiboni ukuthi eMathebeleland South yokuzasala kule briji ngoba amabriji wonke ngakasimisi ngamabriji esekuthuthi awasacinanga sekwagebheka bekuvele kuyasala kungela lutho. Okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngitho lemathawuni abantu bakhele ezifuleni ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula abantu basezifuleni.
Umonakalo wehlele uzulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi emandebeleni bebambe uvalo lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo ngabe bona amayezi esibhakabhakeni. Umnumzana Edgar Ncube yisakhamuzi esimbuka phansi kwenduna umathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo. Uncube uthi uzulu eManicaland ubhekane lobunzima nanku laseGwanda South akulancedo lokwakha kutsha asebethe baluthola.
Akula nokukodwa kwakhona osokukwalungiswa ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngaphi baye ngaphi. Akunasizo esilutholileyo kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwane engingathi mhlawumbe nalo loba lungakafezeki kulama-organization athile engingafanisela i-DLD kuthiwa yibabirwa libabahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa.
Uncube uthole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani lanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu.
Lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imiphefumulo yabantu abaningi okungangokuthi i-Metro Department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esithile okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho ekungakhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphetha ngani. Nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi umuntu ohathazekileyo ngesenzakalo lesi.
Isakhamuzi esiteze umnumzana Sayiden Moyo uthi kuyadinga ukuthi uzulu akhethe kuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland.
Asibone ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapha amanzi aya khona kanti ke vele yona imvelo yomhlaba ukuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda
osomabhizimusi begwanda bayaqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu eManicaland labantu abehlelwe ingozi efanayo emaswingo ngimele umsakazi westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngingu-Albert Ncube Siyabonga Jahelitala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni.